Isahluko 17. Enye yezingelosi eziyisikhombisa ezazilemigano eyisikhombisa yafika yathi kimi, "Woza ngikutshengise ukwahlulelwa kwesifebe esikhulu esihlezi phezu kwamanzi amanengi. Leso esifeba lamakhosi omhlaba njalo esasidakisa abahlala emhlabeni ngewayini yobufebe baso. Yasi ngithwala ngamandla omoya yangisa enkangala. Abona wesifazane ehlezi phezu kwesilo esibomvu gebhu, esasigcwele amabizo ayinhlamba futhi silamakhanda ayisikhombisa lempondo ezilijuwa. Owesifazane lo wayegqoke kulombala oyibubende lokubomvu gebhu njalo ecece ngegolide langamatshe aligugu kanye lamaphareli. Esandleni sakhe wayephethe inkomitsho yegolide eyayigcwele izinto ezenyanyekayo lezinto ezingcolileyo zobufebe bakhe. Ebunzini lakhe kwakubhalwe ibizo eliyimfihlo elithi, iBhabhiloni enkulu, unina wezifebe lowezinto ezinyanyekayo zomhlaba." Ngase ngibona ukuthi owesifazane lo wayedakwe ligazi labangcwele legazi labofakazi bakaJesu. Ngathi ngimbona ngamangala kakhulu. Ngakho ingilosi yathi kimi, "Kungani umangele? Ngiza kutshela imfihlo emayelana lowesifazane lesilo esimthweleyo, esilamakhanda ayisikhombisa lempondo ezilijulu. Isilo osibonileyo sasikhona kodwa sisekho njalo sesizaphuma emgodini ongelamkhawulo siye ekubhujisweni. Abahlala emhlabeni abalamabizo angabhalwanga encwadini mgoqo yokuphila kusukela ekusungulweni komhlaba bazamangala bebona ukuthi isilo sasikhona njalo kasisekho kodwa sizaphinda sibe khona. Lapha yikho okufunakala khona ingqondo yokuhlakanipha. Amakhanda ayisikhombisa atsho intaba eziyisikhombisa lapho owesifazane ahlezi khona. Kulamakhosi ayisikhombisa, amahlanu asewile, eyodwa ikhona njalo enye ayikafiki, kodwa nxa ingafika kumele iqhubeke ikhona okwesikhatshana. Isilo esasikhona kodwa esingasekho siphinda sibe yinkosi yesi-8 kodwa evela emakhosini ayisikhombisa njalo siya ekubhujisweni. Impondo ezilitshumi ozibonileyo zitsho amakhosi alitshumi angakatholi umbuso kodwa athola amandla okuba ngamakhosi ndawonye lesilo okwehora elilodwa. Zilomcabango munye, yikho zinika isilo amandla azo kanye lelungelo lokubusa. Zizakulwa lemvana kodwa imvana izanqoba ngoba yona iyinkosi yamakhosi lombusi wababusi futhi labo abalemvana ababiziweyo labakhethiweyo njalo abathembekileyo labo bazanqoba. Yathi kimi, "Amanzi owabonileyo lapho okuhlezi khona isifebe atsho abantu, lamaxuku, lezizwe kanye lezindimi. Impondo ezilitshumi ozibonileyo kanye lesilo zizasizonda isifebe zisithathele konke silakho futhi zisinqunule. Ziza kudla inyama yaso zisitshise ngomlilo size siphele du ngoba uNkulunkulu kufake ezinhliziyweni zazo ukuthi zenze umcabango wakhe. Ziza wenza sibili umcabango munye ezilawo ngokunika isilo umbuso wazo kuze kube yilapho sokugcwaliseke amanzi kaNkulunkulu. Owesifazana ombonileyo umela idolobho elikhulu elilombuso obusa phezu kwamakhosi omhlaba.